busuku khanya phezu kwam njengelanga lasebusuku ulithongo lami iphupha lami I'm dreaming of dreams.
changing.